sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izolukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mtshazi ku 19 Mabasa 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani awethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke.
Abantu bayalandela yebo kambi, kodwa abantu ezimbabwe kahle kahle ama masks siwagqokela nje ukuthi sesaba amapholisa.
Amalunga labasekeli bebandla lezana PF bebebuthene eRadisson Oliver Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe.
Abantu abanamisebenzi, corruption ngapha, ukuthathelwa izinto ngapha, isithelo zale nkululeko azikho.
Ukuthethwa kwecala lepolisa leMelika elethweswa icala lokubulala onsundu likhangelelwe ukugqitshwa namuhla, kusale kubantu abalithumi lambili ukuthi batho ukuthi ipolisa leli lilecala na kumbe hathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani awethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke. Izolo khona lolugatsha luthi kulomuntu oyedwa kuphela wesigaba seMashonaland Central obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Kulaba ngamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwe leli gciwane elizweni jikelele, iningi labo abangamachumi amabili lanye 21 bengabakobulawayo. Kulandela abesigaba seMatabeleland South abalichumi 10 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebezinkulungwane ezifika phose amakhulu amathathu 278,583. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda othi abantu sebeyekethisa iziqondiso zabempilakahle ngoba bebona ingani igciwane le-coronavirus seliphelile.
Abantu bayalandela yebo kambi, kodwa abantu ezimbabwe kahle kahle ama masks siwagqokela nje ukuthi sesaba amapholisa. Otherwise abantu abaningi nje bayawakhipha ama masks nje kungabi indaba zalutho ngoba kabakajwayeli. So kusadingakala futhi ukugcizelela imfundiso kakusebenzi ukuthi abantu ngubaba ukuzwisisa ukuthi abantu ngabe bayazwisisa. So kuzathola ukuthi ayilandeleki kangako ngoba abantu bayabeminyana lapha lapha nemalayinini emabhenki, bhenki lawo ahlukumeza abantu, futhi abantu belayinile abanye belayinile nje ukubuza kuphela ukuthi bayafika kwi-inquiries desk. So i-service provision yakhona yenza kube nzima ukuthi abantu balandele izimiso lezixwayiso ezimayelana le-COVID.
Ubona abahlatshwa ijekiseni baningi na kumbe bangani belokhu belokuthikaza abantu?
Abahlatshwa ijekiseni ayi inani lakhona kalithembisi kalikhuthazi ababanengangako abantu, njengoba ngitshilwe ngaphambilini ukuthi uhulumende into leyo akayenzi ngendlela eqondileyo. Bekufuna ukuthi, njengoba ngingakhuluma ngakwenye interview emalivikini adluleyo, ukuthi uhulumende uyasebenzisana lathi abafundisi, asebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo ukukhankasa ukuthi abantu bahambe ekuyenhlatshwa bezihambele, angasebenzisi ugodo lokwethuselwa ukuthi abantu bese besethusela ukuthi uma ungahlatshanga uzayeke uzavalela uzosuvunyela ukugada ibhasi uzubuko. Kanti into leyo kade ifuna ukuthi abantu bahambe bakukhankaswe, sonke sixhasane, sithumele umbiko sikhuthaze ukuthi abantu bahlatshwe. Kanti njalo le Jackson yakhona ukukhubula information eningi engafikiyo abantwini, yenza abantu baqhubeke besasaba, baqhubeke becabangela ukuthi i-vaccine le ivele eChina mhlawumbe izaqeda abantu, izavala abantu inzalo ivaccine le izayenza ukuthi abantu ngemva kwe 5 years uzakufa kule mfundiso lokho esahamba njalo sisaboda ebulenjini lapha ezenza ukuthi abantu besabe ukuthi bahambe ukuyahlatshwa kanti ke lezi zifundiso kazila zifundiso eziphikisana lazo ezimele ukuthi ngabe ziphuma kungatsha zikahulumende asebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo
ngokubona kwakho balalo na ulwazi abantu ngokuqhelelana lokunye okufunekayo ukuthi abakwenze ngalesi sikhathi kumbe bakhona abanye ababezibona besenza uqondileyo khona kungaqondanga
ulwazi abantu information yafika ukuthi kule COVID-19 kodwa ngokubona kwami ngibona ngani ulwazi olusilelayo lulwazi oluphathelane lojekiseni le ivaccine ama vaccine lawa khona njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi kule information eziningi kakhulu ezingayisizwe ezithwele imbiko engaqondanga eyenza abantu besabe ukuyahlatshwa so kusuka besekuphambanisa uhlelo lokuhlatshwa ngoba abantu babe bengela information kanti njalo abantu bangabe babelolwazi lokuthi i COVID-19 ithelelwana njani kodwa kwesinye isikhathi babe even befisa ukuthi balandele lezo zixwayiso kusuka kube nzima kangithi mina abantu nxa befakwe ebhasini uzubukho bengusebenti kunzima ukuthi lezo ku-social distancing ilandelwe ke ngithi mina abantu nxa befakwe babela bemelele imali ebhenki baba yisixhobexhobe kunzima ukuthi i-social distancing ilandelwe ngoba i-service product provision ekakhulu amabhanga kayi-compliment ayibambisani lo khankaso lokuqeda i-COVID
lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma le-studio 7 ecingweni ekobulawayo lilanga lokunanza uzibuse inengi likhala ngokuthi leli khefu alisela nhlonipho ngoba uZulu ephakathi kodubo lwezomnotho abanye besithi amalungelo abalembono ehlukenele kahulumende bayahlukuluzwa umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association sixoxe laye saqala ngumbuza ukuthi abantu balidlale njani ikhefu likazibuse kobulawayo
esikunanzeleleyo yikuthi abantu abazange batshengise ukukhanya bethakazelela lolu suku bekuvele nje kungakhanyi lokuthi kambe kule nto eyenzakalayo ngoba lokwanto abantu babengamacuku bekhanya bethakazelela lolu suku bebesikhanya bengamacuku suka la maphathi athile bevele kuzithule nje kungaqedakali ukuthi kwenzakalani singazi kumbe ukuthi i-COVID-19 kumbe njalo abantu lolu suku ngokuhlupheka abaphakathi kwalo besebabona ungathi akulanceda ukuthi balucelebrate asilaqinisa ukuthi kubangelwa kuyini khonokho
nxa sikhangela umumo okhona elizweni okwakathesi ungathi wena yikho okungaba kubangele umehluko na kumbe abantu vele sebekhathele ngokuzwa kuthiwa kulokuzivusa bona bengabantu abazibona bengela ukudla bengela into eziningi
well nxa sinanzelela abantu ekukhanya bengalolu suku kukhanya abantu bengalithakazeleli kodwa ke imbangela zingabe kuyizizathu eziningi zalokho okokuqala abantu abaningi sikhangela ukuthi sile minyaka engu-41 sithole uzibuse kodwa ungananzelela impilo yabantu eZimbabwe inzima kula msebenzi abantu bayalamba abantu bayaswela kudla bona abasebenza imali abayihola iyimali engelancedo ngokunjalo ingxenye abantu sebenanzela ukuthi phose lolu suku lusuku nje ngebizo kodwa impilo zabantu azizange zibe ngcono abanye futhi baze bakhuluma ukuthi alibasasisazi alibasazihlalela sangahluphi ngenzelo ezokuthi sifuna ukuzivusa ngoba nangu siyakhathazeka siyadubeka ngokunjalo-ke abantu batshengise ukuthi lolu suku liba luqakathekanga ngoba lwenza impilo zabo zaba nzima abantwana ezikolo abayi kufundwa nzima ukuthi babhadale ifees abantu kuyabe hlula le mali nje zomnotho lezi ezelizwe zifile imali abantu abayitholayo iselahlonsi yawuhlonsi so abantu baphila nzima abanye vele badla imile eyodwa ngelanga abanye yona eyodwa abayitholi pho sekukwenza ukuthi engxenye ubona abantu bengalichazeli usuke bengasuka bengayo indaba losuku lolu ngenxa yokuhlupheka abantu abaphakathi
umbuzo wami wokugcina ungasela ukuthi ngosuku lona lolu olwe-independence bakhona yini abalokhu beliqakathekisa leli langa njengakudala ikakhulu abebandla elibusayo ngasikhangela ukuthi labo basemumeni ofana lawona lo ophilwa nguwe wonke umuntu.
Well, uhlupho esilala eZimbabwe kanti sokuswela kwabantu indlala, ukushota kwemisebenzi nokudubeka nje abantu bethwele kanzima besehlale ukubhadala ama-rent. Singananzela kutshaya umuntu weZimbabwe akulandaba ukuthi ungabe ungumuntu webandla elibusayo leZANU-PF, ngoba isitolo esithenga kizo ziyafanana. Into engiyikhwelile wezomnetho lezo zokuthi umsebenzi awukho kumungo weZANU-PF, umsebenzi awulawo. So ke siyasinanzela ukuthi eminyaka edlulileyo besibona sibili bona abantu ikakhulu abebandla elibusayo leZANU-PF begqoke impahla zenezane zeZANU-PF ekhanda likamongameli wabo bekhanya begcwele ezitaradeni begijima besiya celebrate. Kodwa okwalo umnyaka lokhu asikubonanga labona abebandela ibusayo, singazi kumbe i-COVID-19 kumbe njalo kuyindlela yokutshengisela ukuthi hhayi laba badakekile ngalo mumo. Kodwa eqinisweni wonke umuntu, kumbe ngoyezano kumbe ngoye-opposition kumbe ngumuntu ongelani lezombangazwe ongelabandla lezombangazwe, bonke abantu bayakhala ngokuhlupheka abantu abaphakathi kwabo, ngoba abantu balamba bonke imisebenzi abayitholi bonke. So ngokunjalo kukhanya ngathi nje eZimbabwe ukuthi kuliphi ibandla kuqadeka ngabe kwelike kusahambe lingabusiyo, abantu bayakhonona ngokudubeka abaphakathi kwakho. Encanyeko sokusenza lolu suku lukhanje lululazeka abantu bengathi abalandaba nalo kangako ngenxa yokuhlupheka abantu abahlangana lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kunjalo nje amalunga labasekeli bemandla leZANU-PF bebebuthene eRadisson OR Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg kwele South Africa izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekuyinjabulo enkulu abeZANU-PF laba besithi kunengi kakhulu uhulumende weZANU-PF asekwenzele ilizwe eminyakeni engamashumi amane lanye 41 years edluleyo. Ilunga lePolitbureau yeZANU-PF ebelimele ofisi enkulu yaleli bandla kulumbuthano u-ambassador Chris Mchwango uthi inkulu kakhulu inguquko esilethwe nguhulumende weZANU-PF, ikakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa wezomnotho lokutholakala kwempahla elizweni.
We had inflation at one time which was faster than the speed of light.
Idola belisiwa ngesiqubo esikhulu kodwa kathesi seliqine okumangalisayo.
Okay, and other people who are doing that and usurping the role, it's finished. That's why the economy can start moving on.
Obemeli bandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress unkosazana Lindwe Zulu uthe uqakathekile ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF aqakathekise ukuthuthukisa ezomnotho, ukuthuthukisa impilo yezalwane zaso.
Zimbabweans overall must feel the economy of
umnotho wamazwe ethu kufanele ube ngowezizalwane zonke zamazwe ethu.
That the economy of South Africa is benefiting South Africans.
Esikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa, umnumzana Kennedy Mandava uthi alikho elinye ibandla eZimbabwe ebilingaletha intuthuko esilethwe iZANU-PF.
What gives us hope is that the current president has sanitized the economy.
Okusipha ithemba yikuthi umongameli Mnangagwa usethuthukise ezomnotho, kanti lokudla sekukhona ezitolo.
You are beginning also to see an improvement in the manufacturing sector.
Kodwa-ke akusibo bonke abeZimbabwe abebethokozile ngosuku lukazibuse lolu kwele South Africa. Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, umnumzana Trust Ndlovu uthi bekulilanga lokudana losizi ngenxa yokuphulwa kwamalungelo oluntu okwenzakala eZimbabwe.
Abantu abanamisebenzi, corruption ngapha, ukuthathelwa izinto ngapha, izithelo zale nkululeko azikho. Sibona ukuhlubeka nje, sibona ukudubeka, sibona ukuswela nje. So inkululeko esikhulunywa ngayo ayikho eZimbabwe.
Isikhulume sebandla leZimbabwe Communist Party, umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ayikho into abangayithokozela ngesikhathi begcwele emazweni, ngoba ilizwe labo lisehluleka ukubapha amathuba okuziphilisa.
Kumanje nje izizalwane zeZimbabwe zichithekene zigcwele izwe lonke ngenxa yokusweleka kwamathuba okuthi baziphilise. Baningi ababoshwayo beboshelwa ukuthi bakhulume ngamalungelo abo baboshelwe ukuthi bachothoza uhulumende lapha ayihluleka khona.
Unobhala jikelele bandla le The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi uthi okudanisayo ukuthi isimo elizweni sesisibi kakhulu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sekuphele iminyaka engu-41 umuntu lokhu elala esethuka ukuthi kungabuya abantu bazongithumba ebusuku nginyamalale. Umuntu lokhu esethuselwa ngamanga, umuntu lokhu esesajiswa, umuntu lokhu esifa ngendlala. Lama socha lokho bephakathi kwepolitiki.
Kodwa lo mnumzana Mandaza uthi loba kusasekhona ukungafuna ukulungiswa. Ngeqiniso ukuthi okuhle okwenziwe leli bandla leZANU PF kunengakhulu nxa uqathaniswa lalokho okusafanele kwenziwe ngcono. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Kumalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is Asipuma, a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba iqembu leDynamos linqobe eleHighlanders nge-2-0 emdlalweni wenkezo ye-Independence Cup odlalwe izolo enkundleni ye-National Sports Stadium izolo. Iqembu leDynamos lithole umvuzo wemali engamadola eMelika azinkulungwane ezingama-25,000 dollars futhi eleHighlanders lona lathola $15,000. Iphephandaba leChronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise uZulu ukuthi uhulumende wakhe uzanqoba indubo zonke eziselizweni ezibalisa ubhubhane le-COVID-19. Umnangagwa ubika engezelele esithi kumele uZulu engakhohlwa ukuzinikela ukwenziwa ngabalwa impi yenkululeko ekukhululeni ilizwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilela abantu be-Studio 7, bantu abami, ngilapha eZimbabwe, hawu dube ngilalo lukhulu, angilabani ongigcinayo, abantwana bahamba bonke, abanye bafela empini, abanye badliwa igugurawundi. Ngihlezi lo yinkazana kalandoda bengathi yathengisa manje isibhuqazwe lesi safike sathatha babuya basidobhela konke balahlelani abekuthengisa pho sesihlezi nje indlala isingikhawulisile ngiswele ukuthi ngizacela kubani. Hawu mbeli ngangizwela lami selingibone lami njengomuntu oweZimbabwe bantu abami. Ngizwa bekhuluma abanye besithi bayancedwa bahambe besi abantu izimali thina basincitsha pho siye kulobani njengoba ususwele lokuthi uzatshela bani awulala mntwana. Ngilolu bazukulu bayi-5 engilaba endlini abalaba babala mama ngihlezi labo lokhu ngidubeka ngikhonapho. Mina sengikhulile neminyaka eyi-80 ngilokhu nginanayila labantwana bomntanami labo njengoba liyazi eZimbabwe yilizwe elingalala msebenzi. Lokho sokukhulile okungifana ngayilizwe lilomsebenzi encenga uhambe esiyagibha izigo dudubhu kunye pho siphonge udubeka siphonge uhamba njengezinja ezihamba zidubha emadini. Imugogo utaruwinga nzeke mondoro kwaganga kwajema ngikhona ngale ngilapha ngibuye Norton ukuza kwelatshwa.
Yekho umsakazi wabantu uyaphila kodwa hhayi edaliwa yaqanda kulamalanga ubona kuphela uhlupho lwenu lwendlovu madoda nabantwana abancane ezihamba lawo ziyangena esimini ngani vele zifundisa bona abantwana abancane ziyafika sikubo-30 zingena imizi namasimu abantu kulomunye umuzi emangweni wakithi e-Strip Road zingena ekhaya zadabula zaya engalanini. Wayizwa umnikazi womuzi usithi fohlo wavuka watshaya amadramu indlovu zitholisa abantu nzima ngapha emhlubulweni wakithi elupane edaluka Ward 19, Mangweni West Strip Road. Indlovu ziningi phela labo abasebenza ngendlovu bebona ukuthi bayakhempa sibi bezolisa indlovu lesi engikhulumayo isakhamuzi sedalula amuveli ngwenya
sanibonani isanibonani ngivelele igama uxolani ngokwahlongwane isikhulumeli sehawu lesizwe ngibingelele kakhulu kubasakazi bomsakazo wethu nakubalaleli ney'hlobo zonke ngithi nawu usuku olukhona esibhekane nalo okuwusuku olwenkululeko okuthiwa usuku lwenkululeko inkululeko yabanye abantu hhayethu thina azange sikubone ukukhululeka ngithi ngiphawule nje lapho thina ukukhululeka sikubonanga nanamhlanje lokhu esisahlukumezekile sizwa nje kukhulunywa ngayo inkululeko thina asikayiboni siyayikhalela siyayifisa futhi
salibonani balandela bakastudio 7 nabalaleli mina ibizo lami undodana Ndlovu ngokubuya mbuye enkaya egonye basakazi bami sithanda ukubonga leli thuba nje elisinikeza lona ngibuye mbonge futhi nakubalandeli bakastudio 7 nabo abakhuthalela abawuze wenza uStudio 7 ezibe namandla ukuthi awenze lo msebenzi ngokuba siwulalele. So mina nami engakuthi namhlanje ngusondeze nje ubona into eyisikhalo kimi njalo futhi engiyibona into engasincedinga lutho ngayo elapha ikakhulu phezulu lapha kubo mongameli. Yebo singahlala sikhuluma ngezani ngoba vele yiyo vele esihlukumezayo njengoba lapha kwaphuma uvice president uMohadi waziphumelayo nje lokhu siyabonga into wayibonisa ukuthi intuma ezibone lecala iadedele engayenza okwenkani okuphuma ngodlamu wayoyihlehla nje kumbe lakho asazi ukuthi kumbe wagcina sehlokozwa ngomunwe yini ukuze asuke lapha. So mina into enzama ukuyitsho ukuthi ma befaka omunye lapha oba nguvice president usizo lwakho ngolwani waye bengaveli beyeke kuyizanu ngoba veleni lo abamfakayo nguye obuyoze esihlukumeze emandebeleni ngoba bathuma yena ukuthi ma kunento esiyenzayo bayidilize ma kulento esiyenza njengamandebele nanko sasizama ukuba ukuthi kusigcotshe inkosi kwabonakala bena bebuya back ukuthi kungagcotshwa nkosi yizanu ngezinye indlela ukuthi kungagcotshwa nkosi ezindebeleni ngoba bebothi zaba nobumbano ngoba ma kungayenzeka ukuthi kube nenkosi eya ezindebeleni lapho umthwakazi ngezinye indlela zama ukuthi umthwakazi kungaba nenkosi inkosi le yiye yasenza ukuthi isizwe sikamthwakazi sibambane kodwa masipho ngoba madlakadlaka umntwana omunye ule kungananankosi eyebumba isizwe abantwana bekukhula bengalawuleki ngoba omunye uphukhulele yakhe inhlonipho leyakho umcabango omunye lawo kodwa ma singenza sibe munye nje for example njengamazulu wananzela ukuthi abambene yebo noma kulo kudlakudlaku lapha nalapha kodwa babambene labana abantu bayazazi bayabazi nesiko labo thina asinasiko siyinto nje efonga ukuthi umoya ma uvunguza isifiya le sihamba nomoya nje that's why befika besisebenzisa kumapolitics sesiyinto yokusetshenziswa. Ngiyabonga basakazi bami kuxolisa ukurekhoda isikhathi
esizayo bonani basakazi bami abahle ninjani izindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze sethulele izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala amapholisi abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right lokho bebhizi bebachaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right mara bayekela otsotsi otsotsi babhizi babamba inkunzi bathathele batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhani amapholisi ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapholisi ezimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticise abantu laba besishonini but eyi kwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa shena lento lesi out of order please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo technology is very important than lento abayenzayo abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanje inkunzi abanye badathele izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabayakhona this is wrong man hayi iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga kuzoba nzima ukuthi be right.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ukuthethwa kwecala lepolisa uDerek Chauvin owabulala onsundu uGeorge Floyd kuyaqhubeka namuhla edolobheni leMinnesota lapho abatshutshisi labamela umsolwa bekhangelelwe ukwethula amazwi abo okugcina. Ngemva kwalokhu sokuza kuba ezandleni zabantu abalitshumi lambili ijuri ngesiNgisi abazethula isinqumo sokuthi uChauvin ulecala na kumbe hatshi, umahluli abesethula isigwebo sakhe. Udaba lwamapholisa abulala abensundu mahlayana luqhubeka lusiba emlonyeni wabaningi kulandela ukudutshulwa komunye njalo umuntu kodwa ongayisuye onsundu kathesi engumhlobo wesiSpanish uAdam Toledo. Wayeleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithupha 13 wayegijinyiswa ngamapholisa ephethe umbhobho kodwa uthe efika okulocango waphosela katshana umbhobho wakhe kodwa ipholisa lamdubula esifubeni wahle wabhubha. Edolobheni leChicago ngolwesihlanu ukuhlaziya lolu daba sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo.
Lokhu kutshengisa ukuthi amapolisa aweMinnesota kule problem enkulu abalayo ngabantu abamsundu ngoba akukapheli umnyaka uGeorge Floyd ebulewe khona eMinnesota okuyilicala leli esilibona lithoniswa khona manje. Nanku ke omunye laye umpolisa wesifazane usebulele lo mfana lo oleminyaka engu-20 lo okuthiwa ngu-Wright. So kuyatshengisa i-pattern yokuthi kukhona okukhona either indlela abatrainwa ngayo ebanikeza igunya lokuthi babulale abantu abamnyama ngoba i-pattern yakhona isitshengisa ukuthi kule racism ekhona lapho ngoba isikhathi sonke uthola ukuthi obulalayo lipolisa nengumuntu omhlophe obulawayo ngumuntu omnyama. So ayipattern yakhona ayitshengisa ukuthi kukhona okukhona okumele kwenziwe. Sibonile i-state yeMinnesota ibhadale ifamily kaGeorge Floyd $27 million ukuthi George Floyd wabulawa ngendlela engayisiyo ngamapholisa. So i-state seMinnesota sokumele ukuthi sibone ukuthi ayisenza iplani ngoba bazobroker bebhadala ama-damages if bengatraina amapholisa abo ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapholisa amhlophe abe ebulala abensundu, njalo kuyini okungenziwa nguhulumende welemelika ukwenqabela lezi zehlakalo?
Ukubulawa kwabantu abamnyama lokhu kwenziwa ngamapholisa esilungu ngempela yi-racism, yinto nje esiyibona iqhubekela phambili lapha e-America nge-white supremacy. I think khona abanye abelungu laba bathi belebheji bephethe lo mbhobho sebezibona bona sebephezu kwabanye abantu, and then abantu abamnyama bahle babe yi-target elula kibo ngoba kule stereotype eyenza umuntu omnyama abonakale engathi ngumuntu ogangayo esikhathini esiningi. And I think i-slave mentality abanye abelungu akukaphumi ezingqondweni zabo ukuthi bona bazibona bengcono kulabantu abamnyama, and sikubona manje sekufezeka ngendlela abatreat-a ngayo abantu abamnyama, especially kuma-traffic stops la makuwukuthi bamisa umlungu bona hhayi kuyakhulunyiswana akula kudonselana, but makumiswa umuntu omnyama ngesikhathi esiningi kuba lalolu dlame kugcine umuntu ebulawa. So mina ngibona ungathi i-federal government kumele i-interfere ngoba ingayekela ama-state la ukuthi azame ukuqondisa lento yodwa kuzohlupha. Kumele kudluliswe umthetho e-Congress oqinileyo oqinisa ukuthi ama-rights abantu abamnyama ukuthi ozoba i-deterrent ukuthi amapholisa la angaqhubeki lokhu ebulala abantu ngoba esikhathini esiningi they get away with it. Babulala umuntu uthole ukuthi isigwebo sakhe isigwebo esincane and therefore baqhubeke. That's why abanye bakhona labo bebona kuyinto abangayenza kungelas jesus esiphakeme.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani ayethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke. Amalunga labasekeli bebandla lezanu PF bebebuthene eRadisson Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandle ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.